kuyatshengisela ukuthi leli bandla leli lizanqoba ekugcineni. Kube sokuhlupha njalo nxa sikhangela ngeze-intelligence analysis, internally rigging, ukuthi abanye abantu bagcine bengatholi amabizo abo wona ekhona kodwa efihliwe. Kuyikwenzela ukuthi abafihlayo laba besenzela ukuthi abantu bevotele ababe bemfuna yena ukuthi ebe nguyoza kuma. Kuyingozi-ke khona lokhuyana, abantu bangayinyela inhliziyo zabo bethole ukuthi barejistile ukuvota kuzeke, bakhona njalo emaphepheni wona lana awama-cells kodwa amaphepha lawo besihliwe. Bagcina abantu bevotela umungameli. Akumangalisi ukuthola ukuthi khona ukhansela edliwe, u-MP edliwe, upresident ewina nge-big margin. Khona kuyana kungenzakala. Let us not ignore it. Akuvunyelwa lokhuyana abakwenzayo lokhuya. Okunye sizibonele ngamehlo. Abantu bayakhala kakhulu abangazenge bevote. Kuthiwa khona hayi amabizo enu kawakho. Kodwa uye phansi kuma-cells laphana nemaphepheni abo, amabizo akhona. So khona lokhuyana ukuphuma kwabantu bebaningi kuzakwenza kusasa bephume bebaningi kodwa bevotela upresident kuphela. Yingozi yona leyana abayenzileyo, yingozi sibili. Lokho kuzatshengisa ukuthi kuzaba lohlupho kakhulu ekutshayeni intambo laphana. Kodwa-ke ngothando lwabo abantu ngokuphuma abakwenzileyo nomkhankaso owenziweyo abantu bekhampena babone ukuthi khona leli bandla le-CCC eliyilo elingathi liseduzane kakhulu in terms of numbers kulamanye amabandla aphikisayo, hhayi kungela dlakela sibili kungelani, lelani bandla lingadliwa lingakhulelwa sibili. But ngakhona lokhu imicimbicimbi le yenzakaliyo le kube le msolo kakhulu.
Ukungabi lokhetho lwama-primaries kumabandla aphikisayo ikakhulu ele-CCC, ubona ungani kuzaba lomthelela na kumpumela yokhetho oluzayo?
Ukungabi lokhetho kwamanye amabandla aphikisayo lawa abafuna labo ukuthi khona bengene eparlamenti kumbe bebe lo president ongakhokhela ilizwe, khonokhuyana kuzakwenza ukuthi ibandla amabandla wona lawo edliwe kakhulu 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 nge-big margin. Ngobana phela abantu babe labantu babo, so sebezakwenza kona okokuphiwa ukuthi votelani uzivale abangamfuniyo i-candidate ethi imeli ikhethwe ngabantu ukwenzela ukuthi abantu bephuma ngobuningi babo besiyamxhasa lo abathe bamkhetha. So kuyadingakala ukuthi khona amabandla la aphikisayo labo benze njengakhona lokho okwenziwe libandla elibusayo ukuze kuphumele egcekeni ukuthi khona baphume ngobuningi babo njalo besiyavotela yena lo ababe bemxhasa ukuthi khona etshaya intambo, ngaba ngukhansela ngaba ngu-member of parliament. So ngokungakwenzi lokhuyana kutshengisela mhlophe nje ukuthi hayi mhlawumbe vele kabalabo ngubanalibana belabo bazabaveza egcekeni. Akula sikhathi sokufihla lapho, kumele ukuthi kuvele nje egcekeni kubonakale ukuthi abantu bakhankansela bani. I-capability ye-candidate akulo-qualifyayo ama-qualifications kawakho ekukhetheni umkhokheli. Abantu bakhetha nge-capability yomuntu, kungakhethile ukuthi lingaba libandla liphi. Abantu esiqintini sabo badinga umuntu people centered, umuntu ohambelana labantu, nguyo lo ozakhethwa. Yikho esibantwini lapha esintwini sisithi ikhethwa ematholeni. So ke ngokwehluleka kwabo ukwenza khona lokho okufanana lalokho okwenziwe libandla elibusayo, angiboni ukuthi amabandla aphikisayo lawa azathola nje ithuba lokuthi bencintise laphana.